Ola mugela emoyeni ngenjabulo nguntungami lenkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Siyakwazi ukuthi Victoria for some seven council ade bevela ngaphandle. So indaba esisiphezukwayo kade ukuthi kufanele sibe le lohlelo lokusazisa abantu ukuthi iAfrica asolizweni lodwa ngamazwi amaningi angu 54.
Inhlanganiso ye-IMF ithi lanxa umumo kwezomnotho eZimbabwe ungemuhle lisesekhona ithuba lokuthi ilizwe lililungisise okunye okumqoka kuzaphathisa ukuthuthukisa inhlelo zokuletha inguquko.
Unkosikazi Mujuru ngabe uyachiya umsebenzi. Ngabe uyazichiyela umsebenzi.
Sine amnakufara ngathi ngavarizayine amnakufara.
Unkosikazi Grace Mgabe uthi kulilungelo lakhe njengesizalwane seZimbabwe ukuba ngumongameli welizwe nxa efuna, esithi labo abacabanga ukuthi yibo bodwa abangangena kulesi sikhundla bayazikhohlisa.
Inhlanganiso yomanyano we-Crisis in Zimbabwe Coalition oba lomhlangano oqakathekileyo okuhlolisisa inhlupho ezibhekane lawo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Inhlanganiso ye-International Monetary Fund ithi lanxa umumo kwezomnotho eZimbabwe ungemuhle lisesekhona ithuba lokuthi ilizwe lilungisise okungathuthukisa lumnotho. Intatha yezindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentatha lezindaba lamhle kuseni ekupheleni komhlangano oqoqwe ngabe-IMF eZimbabwe besebenzelana lohulumende wokubonisana phezu kwesimo somnotho ezwekazi le-Africa, IMF Regional Economic Outlook for Sub-Saharan Africa, umqondisi kuhlangothi olubona ngentuthuko yenotho unkosikazi Antonetta Saye uthi kumqoka ukuba leli lizwe lalo lithuthukise uhlangothi lokwakha. Umsekeli kasibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank, uDr. Khuphukile Mlambo, obesemhlanganweni munye, utshele intatheli zindaba ukuthi inhloso bekuyibonisana lokuhlaziya phezu kwezifundo ilizwe elingazilandela zakwamanye amazwe okubalisa angumakhelwane kunhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe.
IMozambique ithola 3 billion, iZambia 1 billion, thina masilenhlanhla sithola 400 million. So into esikhuluma namhla ukuthi khona singenza kuphi okwenziwa ngabanye ukuthi bakhange ukuthi abantu abalezimali abavela ngaphandle balethe izimali zaleZimbabwe. Into esizifundileyo yikuthi kuqakathekile ukuthi sifake imali ukwakha okuthiwa isingisi infrastructure. Lokho sibala imigwaqo, sibala amagetsi, nansi abantu amagetsi ahamba kokuphela. Kufanele sifake izimali lapha, but thina njengelizwe silamali yakhona. Kufanele senze izinto ezizakwenza abanye abavela ngaphandle bazofaka izimali zabo.
Uthi uDr. Mlambo udubo lwe-Ebola seluhlupha laseZimbabwe ngoba bakwamanye amazwe bebona izwekazi le-Afrika njengelizwe linye osekuphazamisa kundaba zokuthuthukisa umnotho welizwe njengoba balezimali zokuzasungula amabhizimusi kuleli lakwamanye amazwe akilo besesabela ukuza lanxa bufakazi buveze ukuba luhlasele ngamandla emazweni amathathu abalisa ele-Liberia, Sierra Leone le-Guinea okwamanje.
Siyakwazi ukuthi Victoria for some seven council ade bevela ngaphandle. So indaba esisiphezukwayo kade ukuthi kufanele sibe le lohlelo lokusazisa abantu ukuthi iAfrica asolizweni lodwa ngamazwi amaningi angu 54.
Abenhlanganiso ye-International Monetary Fund bathi bakhangelele ukuba kusiyafika isikhathi esabekwayo eleZimbabwe lizalandela ngokugcweleyo izithembiso elazenza kule nhlanganiso phansi kohlelo lwe-Staff Monitoring Program lokuvuselela umnotho lilakho ukuphumelela. Lokhu kubalisa ukwethulwa kweripoti kuqulwa labaphathintambo elecabhinethi ngabogatsha lwezemali lentuthuko kwezomnotho besitsho ukuba nguquko bani esithe yaba khona esigabeni sezokwemba amatshe aligugu kusiyafika inyanga kaNhlangula ngomnyaka ozayo. Iza kwethulwa njalo edale lephalamende linguquko ezakwenziwa kumthetho we-Banking Act kusiyafika inyanga kaNhlangula ngomnyaka ka-2015 kanye lokuba akukhiphe egwalweni lakhe lwe-Government Gazette uhulumende echasisa inhlelo zokunikeza amandla kumankampani kuzizalwane zakuleli, Indigenization and Economic Empowerment Policies. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.